Swera zvakanaka.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 5 kulwezi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili ukhetho lwama-by-elections osolulesikhathi eside lungenziwa lubikwa lulakho ukwenziwa ngomabasa kumnyaka ozayo umkhokheli webandla lezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka njalo uthi uzaqhakathekisa abesifazana labasakhulayo uhulumende weMelika usethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe kanye lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Chalwe zempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abangamashumi amabili lanye 21 belomkhuhlane lo. Luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9230 kuthi abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7496. Asebebulewe ilomkhuhlane sebengu 4685. Kulembiko ekhomba ukuthi ukhetho lwama-by-elections lulakho ukwenziwa ngomnyaka ozayo mhlaka 23 kumabasa. Imbiko le igcwele enkundleni zokuxhumana. Izikhundla zamalunga edale lephalamende ezifika amachumi phose amathathu 28 kanye lezamakhansila ezedlula ikhulu zavuleka ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance inkokheli yebandla le-MDCT. Uhulumende ubesithi ukhetho ngeke lwenziwe ngenxa ye-COVID-19, lanxa nje amanye amazwe eqhuba inketho zawo. I-Studio 7 izamile ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission ngalimbiko, kodwa yehlulekile ngoba bezingadobhi incingo zaso. Owake wamela iBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende ubecatsha ngomunwe ngoba esesaba ukuthi ibandla leZANU-PF linganqotshwa.
Ngokubona kwami osokwenzakele ukuthi sebenanzelele ukuthi hayi linto abangeke bayibulala, bangathatha konke abakuthethiyo, bangaxotsha konke abakuxotshileyo, banikane lezimali ezazifuza ukuthi zibe ngezebandla likaNelson Chamisa, kodwa abangasoze bekukwanise yikuthi bebulale umcabango lombono wokuthi hayi iZimbabwe ifuna inguquko. Lokho kabasoze bakukwanisa, so ke ngalesi sikhathi ukukhanya ngani lokho bangabe sebekunazi.
Siyabona ukubana sekule mbiko ekhomba ukumana ukhetho lungenziwa ngomnyaka ozayo. Kungaka kuliqiniso yini lokho?
Lokho ukuba liqiniso gani? Uyabona kusukusela izolo bembhala mina ku-Twitter handle yami ngisithi khona sokusobala ukuthi iZEC kaso independent commission. Yi-commission ebuswayo idonswa ngamakhala libandla leZANU-PF. Lokho sikukhulume ngoba bese sikwazi ukuthi khona sokule pepha eseliboda ngaphakathina kwezek. Lumbiko okhuluma ngawo kasombiko okhutshwe ebantwini kwathiwa badla kawubuye kupublic yizek. Ngumbiko esuphiwa ngabantu abaphakathina kwezek labo abangasela ethando lalokhu okwenzakala kuleli lizwe. So yibo abasiphile ukuthi hayi khathesi nanku sokukhanya ngani sokulokunyakazela sokuthiwa khona kasilungiselele ama elections next year. Bona kusiya ngabo lombiko bekungafuzanga siuthole masinya. Bekungumbiko okade ufuza ukuthi usithathe by surprise ngoFebruary umnangagwa esefaka i-proclamation esesitsho ke ilanga lokuthi ama-elections ayakuba ngelanga elingaka. Ngoba bona vele basebenza bendawonye leZANU-PF. Akula sizathu so esenza ukuthi ama-elections engabi khona eZimbabwe kusukisela last year kanti. Amazwe wonke eSouthern Africa asigombolozeleyo sibabonile besenza ama-elections i-COVID yona leyo ikhona. So i-COVID bekuyindlela yokucatsha njengomunwe ngoba sibabonile abezana ama-politibro ama-central committee bebelokhu behlangana kusukisela last year. Akula lutho kade lungehlula ukuthi khona ama-elections abe khona. Okuyikho nje okade kusehlulisa ama-election yikwesaba umnumzana uNelson Chamisa ngoba bakwazi ukuthi iningi labantu baseZimbabwe ngalesi sikhathi sebedakakile ngezana uPF lomnangagwa. Akabasafundi lakuyibona. Akulani ukuthi lisotha, akulani ukuthi lipolisa, akulani ukuthi li-CIO. Bonke abantu kathesi sebebonile ukuthi hayi iZANU ayisisi ndawo iyasibulala. So yikho akade bekwesaba ukuthi ama-elections ayakuba khona next year. Liqiniso, ayakuba khona next year. Kodwa thina into esizibuza yona kuphela ukuthi kanti ngani bewafaka khatshana kangaka. Indawo bengawafakelanga eduze. Besabani ukuwafakela eduze khonapha baze bawafaka khatshana kangaka ngo-April. Kutheni phakathi lapho kwesabisayo? Ingani nansi South Africa iqeda ama-election ngemva kwaizolo? Yikuyini okuyikho okwenza ukuthi befaka ngale kutsho ukuthi kukhona abakuvumeleneyo leZANU PF?
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba seBinga North edalele parliamente. Umkhokeli webandla leZaphu okhethwe ngeviki edluleyo umnumzana Sibangilizwe uphakathi kokudinga amalunga edale laleli bandla elimqoka ele cabinet. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana uthi uNkomo ufuna ibandla lakhe limelwe ngabantu abavela kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela olwabesifazana kanye lolwabatsha.
Ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe yikhabhinethi laba ekaZaphu kuyamele kuqale kukhangele into tize ukuthi obakhona inomama abatsha wonke umuntu nje osephathini urepresented sikhangele lokuthi wonke ama regions umbizigaba zokuhlala zikhona emathebeleland lemashonaland emidlands emanikaland wonke ama province kukhanya ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva ukuthi abantu balethe ama CV kwenzwe lama interviews iprocess esiqalisile abantu sebeqalisile ukuphosela ama CV yabo ukuthi ahluzwe umongameli. Kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngezake liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo. Yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo nto engizibhalayo kuphinde kube yime engizikhulumayo kwakhathesi. Sisalinde ukuthi process yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizamethulelo simaziswe.
Njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo?
Okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakazi abe lohlupho lokubambana lamanye amabandla. Sake sabambana leZANU ngo-2018 kukhetho ludlule lwama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli. loko kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla. Okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kuloko kubambana lamanye amabandla. Okwakhathesi kasika kucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe. Asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye, kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile. Thina kasika kucabangi kusuka phansi siye bambana labanye.
Iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho?
Njengoba unanzelela ngokheli ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa, kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane. Kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama-provinces ethu, lati kuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kuyimpela viki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani. Akhona amacebo, ikhona imicijo, khona ama-guideline lokunye okunjalo esakhulumisana ngakho, ngoba kubalelekile ukuthi lati siqale ukukhampena kusase lesikhathi singabe ngabevumbuthuju nxa sokuyiwa kukhetho. So kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana labantu bethu abakuground. Kodwa okunye okuqakathekileyo esikwenza khathesi ukugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazaphu ukuthi bayebhalisa ukuvota. Kuzathi-ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhanyela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka 2023. Ngiyathembisa ukuthi izaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa. Ngiyathembisa ukuthi ngo 2023 uzaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele wezaphu, njalo usaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangabezwe ngabasekeli bezanu PF abanengi egcekeni lendizamchina eHarare izolo evela emhlanganweni wokuguquka komkhathi oweCOP 26 kwele Scotland. Izim Life ithi ilunga lephalamende lakwele Scotland uMaggie Chapman yena owazalelwa eZimbabwe wethule umbiko exolisa kuZulu, njalo esithi uyalizonda ibandla lezanu PF ngemva kokuba abasekeli baleli bandla bethule umfanekiso belaye egqoke isikhava sezanu PF. Isayithi yona ithi amalunga ezanu PF ale ukuya emhlanganweni we-National Peace and Reconciliation Commission, okuyinto ecunule umphathintambo obona ngokwenzakala edolobheni lakoBulawayo olilunga laleli bandla unkosikazi Judith Ncube. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lolokhuluma uGift Sondoko. Basakazi, namhlanje bemfuna ukuthi ngeke sikhulume kakhulu ngeqembu le-MRP. Kukhona engakutholi kahle nge-MRP. Nginokubona esikhathini esiningi ihlasela kakhulu ama-opposition more than iZANU-PF. Ngizibuza ukuthi kanti laba bantu ngike ngazwe emalangeni adlule bebehlasela kakhulu MDC Alliance, but MDC Alliance ayikabi sembusweni. Ngathi okay, ngoba bebeyibala ngokuthi yile journalism. Hayi, sadlula lapha zabona kusungula ibandla le-The Patriotic Front, bona belihlasela kakhulu bedeli lithengwe izanu. Manje nanga usiba ngilizwe lapha simbone eyenza iCongress, sibona sebebhizi bamhlasela. So sizama ukuthi MRP ayizami ikhankasi itshela abantu ukuthi izabayenzelani, iyekele ukuhlala ihlahlaselana lama-opposition, ngoba sigcine singasayitholi kahle thina ukuthi kanti vele yona iyihlobo luni lukapenda. Ngoba kwathi kule protest laphana eyayisithi izanu must fall, sabona isima yona yodwa, yis the only opposition laphana eZimbabwe yathi yona thiwa iwungene lo mbhikisho sho ukuthi izani iphume. So kwasithiya sile mbuzo maye maye lokhu busy hlaselana nama opposition kusithiya sile mbuzo obunye futhi engufisayo lapha no MRP ukuthi ayibheke indaba zayo ihlukane labanye ama party inenkinga zayo inenqwaba yenkinga ufanele ibhekane naso wani ayikazi yiye ku Congress sibona kuphela ama leadership ikhethwa yi individual bethi bengasazwani bese uthwala umuntu ngwezana ngibuyele kudaba lika Gasela wakhim Gasela lwana angithi akakhethwa ngai Congress wakhethwa individual bathe bengasazwanani sebesithi hayi uAkim yeyisi CIO yey ungwezana waphuma wajoin izana nalu umuntu wayevele ekhethe uGasela wayengubani wayekhetha ama ekhetha abantu bezana waye kungabile Congress vele ngompa waye iqembu lingalama office waye iqembu lingabi lama financial audit kuningi osafanele kulungiswe MRP ngiyabonga ukuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Ngifela iqinisa lokhulumayo ese-Johannesburg ekhaya kuselupane eGhana esigodini saseJabiwa. Balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7. Mina ngempela okulandwe ngumnankagwa le-Phesheya ukuthi uhlangana nezinye inkokeli eziqotho phesheya angubona umsebenzi wakho. Njalo ukube lonke akhala umnankagwa ekhala ngama-sanctions. Umnankagwa akanikeze abantu baseZimbabwe ilungelo labo lokuphila. Ilungelo labo lokwenza izinto ngendlela efanele. Ilungile labo lokuzibusa kahle. Yena angakhali ngama-sanctions ethu sanctioniwe. Kuyikube yena nguye osanctioni abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza abantu baseZimbabwe. Akayeke ukuhlukumeza ama-opposition party nabantu baseZimbabwe. Akayeke ukufaka ama-lockdown angananxedo. Ama-lockdown okuyiwo abulala abantu. Okuyiwo ayenza ama-sanction ukuthi abantu kube engathi eZimbabwe abantu basanctioniwe. Akayeke ukwenza izinto eziphambane nokwenza umnankagwa naye abuse njengokuba amanye amazwe abusa. Engakhaleli indaba yama-sanctions. Ama engabusa kahle umuntu wonke eZimbabwe ebe nelungelo lakhe lonke liphelele ama-sanctions azokuphela.
Salubonani, salubonani, balaleli bakaStudio 7. Alibingelela lonke nelisifathele izindaba zethu. Hayi thina siyaphila endaweni yasemalayitha kobhango. Sibonge kakhulu sithamhlophe, sibonge la mfokanyo ngole. Esilethemba lokuthi kumbe ngasiguqula, singaguquka. Lathi sithole sesingabantu abangcono. Ngoba kudala sisokola iminyaka eminingi, lokho esihlupheka, lokho esihlupheka. Kodwa sesilethemba lokuthi ngoba lathi sesithole owakithi lathi esiNdebeleni maybe kungaba khona utshintsho. Ukuhlupheka kumbe kungaba nganeni. Ngibonge kakhulu kini balaleli. Kungani lezi izindaba zethu esilithumelela zona zingazidlulisa zihambe kuzo zonke izindawo. Ngiyabonga kakhulu sithamhlophe mfokanyongole. Kungani usungasiphatha kahle baba wethu. Ukuhlupheka kwethu esiyabe silakho. Kungani ukungena kwakho usiba yinkokheli kungasikhipha edubeni. Kuthaza kakhulu abantu bonke ukubana masitshintsheni asibuyeni sizoregista ukuze sikwazi ukuvota sibone ukuthi siyashintsha. Registeni sonke sibone ukuthi ekuvoteni kuzaba njani ngoba hayi sihluphekile elizweni lakithi. Sihluphekile kakhulu 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 akulalutho. Siyahlupheka akulazikolo kakhululani sidonsa nzima. Ezikolo sifuna izimali izikolo ziyafa. Imali zifuneka sithi sihleli asilakwethu asilani. Hayi kunzima kunzima kunzima. Siyabonga kakhulu balaleli bakaStudio kubana lesindlulisela izindaba zethu lathi zihambe.
Salibonani ku-VOA Ndebele. Linjani zihlobo zakithi? Thina siyaphela ntunga lokipsi labanye nje bonke. Ngithi hayi ake liphuisheni nje njalo, liphuisheni njalo bavowethu. Ngithi ke ukubhoda kithi laphana ekhaya ePlumtree. Ngithi kunswazi ngithi salibonani zihlobo ogogo nabokhulu. Awu mama kunapana nje ekhaya linjani siyaphila thina ngapha eBotswana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi lanxa ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC ilinqobile kukhetho lwamakhansila, usekelo lwaleli bandla lwehlile kakhulu okungokwakuqala selokhu ilizwe lithole uzibuse lwaya phansi kokungamatshumi amahlanu ekhulwini, i-50%. I-AFP ithi kufe abantu abaningi kwelenishe isolo ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe izolo wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe ezempilakahle kanye lezamankampani azimeleyo alezisebenzi ezedlula ikhulu ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka 4 ngosibandlela. Izisebenzi zamankampani la eziyabe zilokhe zingakahlatshwa kuzamele zihlolwe maviki wonke ukuthi azilawo na lumkhuhlane. Kodwa iziqondiso lezi zithi izisebenzi zikahulumende zona kuzamele zihlatshwe loba sokutheni. Lokho yinto esolwa ngabanye abathi yephula amalungelo ezisebenzi. Umongameli Joe Biden uthi kuyadingeka ukuthi kwenziwe lokhu ukuze iqedwe i-COVID-19 njalo kuvuselelwe umnotho. Sixoxele intatheli izindaba ehlaziya inhlalakahle kaZulu, umnumzana Simbarashi Nembaware.
Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi qondiso kuyini? Ikuthi iningi labantu alifuni ukuyahlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So ke umongameli sebone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi bebehlatshwa. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand, sikhanya ukuthi silwisa umkhuhlane onjani osubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncitshi kwezempila kahle kusituation enzima. So ikubona ke bagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe, ungahlatshwanga kusho ukuthi akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Izingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani betestwa. Utestwa wangkhona uzikhiphela wedwa imali yakho ukuthi uyetestwa, and njalo uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi-ke kube le nto lana esithi i-stereotyping, ukukhangelela omunye umuntu phansi, ngoba laba abahlatshiwe abale-WG abuza thi alingasagqoki mamaski. Abangahlatshwanga gqokana amamaski emsebenzini. So nxa sebeyokhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhritha inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi kumbe sizabona esiyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans esiya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakhona ukuthi abantu bazaxosha ini imisebenzi ngoba kuzathiwa lingasabuya emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka hola engaya emsebenzini naye umuntu uzaxosha umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask ngoba kuthiwa abangasoke benjani, abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Uzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa. Ukuzadalela ukuthi kube le-discrimination ukukhangelana abantu phansi ukuthi unohlatshwa nohlatshwanga. That treatment, discrimination, leyana iletha futhi inzondo. Oh, wena awuhlatshwanga, oh wena ngofuna sife nge COVID, oh wena vele awufuna abantu bephile kahle, oh wena vele ufuna umuntu uqhubeke phambili kwahlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yani emgomo le efakiweyo. So indaba yakho naye ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but uke emakhothi ama Republicans azohamba upresident njengomdemocrat ukubona kulenyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyemsebenzini bekhululekile. Nxa abantu besemsebenzini bekhululekile, ukuthi ukuthi iproduction elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona, izinto ezinjengama inflation ziyayehla, ama credit ratings uya improve, into ezinjalo ngoba ukhala ngalelo lihlo. But ama Republicans lawo khala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe uconstitution, amalungelo ethu njengezizalwane ze-America, ukuthini umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya inhlala kahle kaZulu njalo uyintatheli zindaba. Njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo uthi uhambo lwakhe labanye bake kwele South Africa ababalisa uMartin Spanda owendolwane Super Sounds loSikhosana Buhlungu owenkayi luyaphumelela, njalo abantu bayawuthakazelela umculo abawuqhunsayo. Uthi njalo inengi ngelifuna ukubona uSikhosana. Abaculi laba bakhangelelwe ukuba legigi eJamestone Athol House kusasa lasengadini ethembisa ngesonto, lapho abazaxhaswa khona ngabanye abaculi abalodumo kulelo liswe. Asizweni udaba olulandelayo oluqoqwe ngusithandekile Mhlanga.
Siyabonga sibingelele nathi abantu bakithi baphuma baphelela eHimpro Theater. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi ayonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siya prepare ngoba this coming Saturday sinomcimbi futhi uyaqhubeka ithoyo yok celebrate i-birthday kamdala uMartin. Sise Jimisti and then nge Sunday sise Thembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana.
Uzalenzela manga phakathi komnyaka. Talantete
so ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana estejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu, kwajikela izimali, wabutha uSikhosana wagcwalisa izikhwama la khona usuthu umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini. Urayithi uyahamba ekhaya umamthembu afike abobotheke naye kube kuhle. Mina nomdala hayi kade sikhona, kade sihamba vele bayawazi umsebenzi wethu. Umuntu wasejahu ukubuyela ekhaya ngusikhosana, thina anti vele sijwayele ukuba zinjipa. Kodwa ke hayi bovikela izayo sesiqedile umsebenzi, hayi ziyobotshwa sibuyele komrigidi ezweni lenkaba. Siyobona ukuthi ama-shows abo December athini, siyosebenza njengoba thina sibheze khona naye.
Da 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 da
umculo kaSikhosana usigqibela uhlelo lwethu. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje ntambama akubizwa uzwayo, lapho esizaxoxa khona lejaheli dala uMehlo kaZulu ephethe idlalati lakhe elitsha. Sikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwama-by-elections lubikwa lulakho ukwenziwa ngoMabasa ngomnyaka ozayo. Umkhokheli webandla lezaphu omutsha uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uphakathi kokukhetha amalunga edale lakhe elimqoka. Uhulumende weMelika wethule iziqondiso eziphoqa izisebenzi zakhe lezempilakahle ukuthi zibe sezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kusiyafika mhlaka ka-4 ngoZibandlela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.